sendaba ku VOA indebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 5 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, induna yesikhonkini sePlumtree uMangubo olegama lakhe lokuzalwa elingufitha khophele sinye njalo isizalwane saseZimbabwe Ernest Mabaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omdeni munye ayisikhombisa. Umongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kweleGini lapho ahlangana khona nosowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-FC Platinum uNorman Mapeza uthi bekungekho lula ukuvikela isicoco seligi loba nje beyenelise ukwenza lokho kusele imidlalo emibili ukuba imidlalo leyifike komlindi yacina. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze uZulu ukuthi amanyani engethuswa yikonakala komnotho welizwe ngoba eza kulungisisa. Umnangagwa wethula amazwi izolo embuthaneni wesonto eZion Christian Church eMaswingo embuthaneni wokuthakazelela ilanga lokuzalwa komkhokheli wesonto le uBishop Nehemiah Mutendi owenelise iminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithoba munye munye. Umongameli Mnangagwa uthe kwakhathesi kubuhlungu njengomuntu okhulelweyo osezabeletha kodwa esazi ukuthi ubuhlungu bakhona buzedlula. Kunjalo nje uMongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise eGini lapho azahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gandwe Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Adumisani Nkomo.
Yebona zana ubunzima obuba khona kathesi ukuthi abantu bafuna ukubona izinto zisenzakala ukuze bekholwe. Ngakhuma ngolokho akhulunywa ngudidima sebhayibhilini wathi sizakholwa singabona amanxeba ezandleni. So ngibona zona abantu abaningi bazakholwa bengabona izenzo. Ngoba ngikhuluma nje ikwese kade incede abantu abaningi nge-TV isipule out sokule-disaster ntaluningi awusakwanisa ukungela i-TV ngoba basela kwese. So kuningi okwenzakalayo okutshengisela ukuba hayi indlela isesende kusesenzima sizabona ngempumela kuphela ukubana izinto zihamba kahle. Kodwa inkulumo kuphela nje ayisincedi lutho kwakhathesi. Kumele sibone sibili impumela, sibone njalo i-investment isikhona, sibone imisebenzi isikhona, sibone sokule stability ku-economy ibe sizakholwa khona njengamaZimbabwe ngoba sesadlula emgwaqweni lo kude.
Ya Mnumzana, siyabona ukubana lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa usuke waya eGini. Kuyaphathisa yini nxa ukhangele ikakhulu ilizwe enjengalona lela livakajeleyo?
Ya mbona okunye nje kuyekho kuqakathekile ukuthi sibe lobudlelwane ngamazwe nje esingathola khona izinto ezibambekayo, izinto ezikhanyayo, izinto ezinganonisa umkhonomi, izinto ezingakholisa umkhonomi, into ezingaletha inqubela phambili. Amanye amazwe la nje amadila ngona besenziwa kuyabe kungacaci ukuthi asiza njani ilizwe. Nxa sikhangela imbali sake saba le dili le Equatorial Guinea lapha kwasizakala khona kakhulu ngumongameli welizwe kodwa ilizwe sange lithole inzuzo. So kuba nzima nxa sibona izinto ezinjalo.
Lo Mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombo sazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Inkampani ye-Australia e-Invictus Energy Limited esanda ukwethula umbiko ichasisa ukuthi igasi kanye lamafutha e-oil akukatholakali ngeqiniso emzalabani ngemva kombiko oyethulwa ngumongameli Mnangagwa ngalolu daba. Namhla yethule omunye njalo umbiko isithi silesiqiniseko sokuthi ngempela amafutha la akhona. Inkampani le yona esebenza lezinye ingcwethi kulolu daba yayithe izakwazi ngokuqotho ukuthi kulamafutha kulindawo ingemba khona ezakwenza ngomnyaka ka-2020, kodwa lamhla ithe kulamafutha amaningi okwesabekayo kulindawo angasetshenziswa kweminyaka engamachumi amabili kusiya kwangamachumi amane lelizwe. Lokhu sokubangele ukuthi iningi lithi mhlawumbe inkampani le ibanjwe ngamandla ngohulumende ukwethula umbiko nje. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya, yena othi ngempela kunuka santungwana lolu daba.
Ye, ngoba sokukhanya ukuthi kathesi bethuselwe yibo abakhuluma bathi khona ye siyazi ukuthi besikhona sidingadinga, kodwa ukuze sithi kulamafutha ukuthi sigebhe siwazuze sibone ukuthi maningi kanganani. Nxa sebekhanya ngathi bentshintsha indaba yazo sokusitsho ukuthi engxeke kulo muntu obethuseleyo ebatshela ukuthi bengaze baphoxane lo mnumzana uMnangagwa ingxeba ngathathelwa umthelo wawo. Yindlela ezana uphepha kanye nasile ukuthi yena uMnangagwa wakhuluma wathi kula mafutha akhona, bona bathi akula mafutha nxa engakagejwa. Bantshintsha nje sebekhuqula nje ngoba sebethuselwe.
Kodwa siyabona umbiko wabo ule nombolo lamanani amaningi atshengisa ukuthi mhlawumbe ngabantu abakwaziyo abakhuluma ngakho.
Kanti inombolo zakhona babengelazi ukuqala bekhuluma besithi bona amafutha akhona akakabi khona ngoba singawagebhi. Yiwo batsho bathi ama-seismographic figures zakhona kufanele kube kulezinto eziningi ezifanele ziyenziwe kungakabi kungakaphumi egcekeni ukuthi amafutha akhona. Ye, sebekhulume phela bathi kulezi khuthamfundo ezithe khona amafutha akhona ukuthi ngasithi hayi nxa beyibo i-Invictus yeyafika lapha yathi khona amafutha akhona asikaboni ukuthi maningi kanganani. Akulunganga ukuthi abantu bakhulume ngakho bekhuluma nje bekhuthana lo mnangafinale amafutha angazizakala kathesi isikhathi sonke lesi ndaba engazizakali.
Kuyikuthi bayakwazi bonke ukuthi abalasiqiniseko ngalokhu, bengabe bethembeni njengoba iminyaka ihamba izafika abantu bezafuna ukubona ubufakazi balokho kwakhulunywa.
Bathembisa ukuthi kulelu pane gas, bathembisa ukuthi kule ngaphi esengwa gas, bathembisa ukuthi amadamu esilawo azaqeda udubo lethu, kodwa sokuthi singabaya ngakade kuyaphela kunjalo. Kuzaphunga ukuthi ye amafutha akhona kodwa kwanisasasele i-capital investment njengalokhu esiyasekishile ukuthi sikakhangela nxa ekhona kodwa nxa engasasustainile investment baye sebephunyukile. Kuza phela kunjalo dad njengenkomo.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula isomnotho welizwe esixoxelaye eseHarare. Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPrexedence Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhutshwa yileli thuba, okuningi kuyalandela. Induna yesiqintini sePlumtree uMangubo olegama lakhe lokuzalwa elingufita Khuphe lesinye njalo isizalwane seZimbabwe uErnest Mabaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omndeni munye ayisikhombisa. Abanye ababuleweyo batholakala bengcwatshwe endlini ngeviki edluleyo, laba ngumkaKhuphe kanye labantwana. Okuningi ngalolu daba sikuzweni ngoBenedictine Hlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Nangamaculo entukuthelwa beculwa licuku labantu phambi komthithwandaba kamanje eLenesia ezansi eJohannesburg ngesikhathi uMabaso nomunye wakhe uVictor Khuphe bemiswa phambi kwamanje ngokokuqala. Umchuchisi uthe ababili laba betheswa icala lokubulala amalunga emuli ayisikhombisa. Phezukwalokho Mabaso wetheswa amathathu okudlwengula abathathu babo kanye nokuntshontsha. Ucatshangela ukuthi uMabaso wadlwengula ingane ezintathu zalimuli qede basebebulala ingane ezine labesifazane abathathu encedisana nomunye wakhe uFita Kube bachiya bekhiye umnyango babaleka. UMabaso ubanjwe ngempela viki esengceleni weSouth Africa leMozambique. Kati ke uKube obikwa enduna yakumangubo esiqintini sePlumtree ubotshelwe eSoweto. Amakhulu abantu ababebuthene phandle komthethwandaba bebethukuthele kakhulu besithi bafuna babili laba bagwetshelwe ugodo loba nje isigwebo sogodo singekho kwele South Africa. Owesifazane oziveze kuphela ngokuthi ukuyahlala lomunye wababulewe laba uthi lesi yisiga esibachiye bengalamathe.
Mina ngifile ngombali, umbali bekusisi wami kuwumngani nami kuyikho konke kimi. Sakuhlala sonke ngibuhlungu efekbefe ngalendlela abafe ngayo. Singabe sisezwa nakancane beze befe bonke befele. Ngoba kube mhlambe sazula ababanye sakhona ukubasindisa.
Isiphala amandla sikahulumende weGauteng obona kulondolozwa kokuthula unkosikazi Zakele Nkosi Malobane ukhuthaze izakhamizi ukuthi zingahlali labantu ezingabaziyo.
500 years. So it means that person will never be released from prison. Amagcina ake siyekela ukuchashisela abantu esingabazi ukuthi babuyaphi. Because bagcina benze le nto lefana nale.
Isenzo soweZimbabwe no sesicunule ozwe lakhe bona bathi lihlazo kusizwe sonke seZimbabwe. Unkosazana noMalanga Dlamini uthi akwethusa ukubona abakwamanye amazwe sebehlaselwa ngenxa yesenzo sababili laba.
Kuyamangalisa ukuba lo muntu weZimbabwe oyenza isihluko esingaka, uchuko olungaka ujwayelekanga ebantwini bakithi. And vele sihleli nzima sibizwa izigebengu nani nani namagama. Nawu sengezelela vele phezu kwalokho esikuzwayo bazosibiza ababulali igebengu ngenxa yakhe. Akufani nabantu bakithi lokho, angazi ukuthi ukhulele kuphi umuntu oyisigebengu esingaka.
Ababili laba bazaqhubeka bevalelwe kanti bazamiswa njalo emthethwandaba omvulo. Abaningi abadabuka emangweni wePlumtree bamangaliswe lesi sika ngoba bebenganakaneli ukuthi uKube angaphatheka kuso njengoba elesikhundla saphezulu emangweni lo enguye njalo induna uMangobe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nguBenedict Nhlapo.
Live talk namhlanje sikhangela udaba lwamafutha egas kanye le oil okuthiwa ngatholakala emigodini yemzarabani eZimbabwe lezinye indaba esenzakala ngempela sonto. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeTurkey libikwa lisethesa eleSaudi Arabia umlando wokuthumela insoli ngenyanga edluleyo ukuze ziyezama ukuvimba ukuphuma kwempiko yokubulawa kwentatheli zendaba yeleSaudi uJamal Khashoggi esigodlweni sommeli weSaudi Arabia kulelo ilizwe esigodlweni se-Istanbul. Isiphathamandla zaphezulu emabandleni amakhulu awemelika wama-Republicans lama-Democrats ziphume ijomo zikhankasela amalunga alawa mabandla kukhetho lwamalunga aweCongress olwenziwa kusasa olwama-midterm elections. Abesifazana abaphila lobugogo lobugoga sebecele ukuba uhulumende kanye lazo zonke inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zisebenzelane labo ekubunjweni kwemithetho ebalawulayo lenhlelo ezehlukeneyo ngoba kuyibo abakhubazekileyo njalo bayazi abafuna kwenziwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women Coalition of Zimbabwe, uhlafuna ngesiphatho sabesifazane kusukela ngomnyaka ka-2016 kufika lonyaka, ongene izinhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana lamankazana asakhulayo, abantu abakhubazekileyo, bathi kungabe kungezempila kahle kumbe ukuzithuthukisa, kumele babuzwe ukuba inhlelo ziqhutshwe kanjani ngoba izikhathi ezinenyi bachiwa phandle. Ekhuluma kulo umhlangano okhubazekileyo unkosikazi Sipho Majole oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kuba yize ukuba lenhlelo ezibadingayo uma bengazange babuzwe ukuba yini abayikhangeleleyo.
Nxa singekho involved indaba zethu njengabomama abalimeleyo ziyasala phandle ngoba kumele sibe phakathi kwakho ukwenzela ukuthi indaba zethu zazakale. So ngezindlela ngathi ngesilungu sijalo ukuthi nothing for us without us. Ngoba thina indaba yethu yinto esiyaziyo thina esiphakathi kwakho ukukhubazeka. Singathi isicathulo sitshisa osigqokileyo. So ukuthi isicathulo singithisa njani mina isigqokileyo njengomuntu okhubazekileyo yini engiyikhipha kuhle indaba yami. Umuntu ongakhubazekanga angaze akayikhuphe indaba yami. Sibuhlungu kakhulu ngamalungelo ethu ayephulwayo. Ukwephula kwamalungelo ethu kutsho ukuphazamiseka kwezimpilo zethu.
Umqondisi weMthonjeni Women's Forum unkosikazi Sikhathele Mathambo uvumelane loMajole ethi amalungelo abomama lokhe encindezelwe, ethi kulenhlelo abaziqhubayo emakhaya ekuqiniseni omama ngamalungelo abo.
Nxa sikhangele amalungelo abomama silokhe sibona ngani lokhe encindezelwe. Omama are not getting space ukuthi khona labo bazimele betshengisele ukuthi labo bayenelisa ukuthi bekhokhele. Lokhe kule pull her down syndrome njalo sinazo ukuthi khona kulabo baba balokhe bengavumi bengayamukeli ukuthi khona umama engakhokhelela, bazasebenzisa zonke indlela zokuthi bedosele umama phansi. Siyenza ama-awareness raising njalo siyenze ama-trainings, capacity building ukuthi umama abe nesibindi, abe ne-confidence, abe assertive njalo ukuthi khona engavumi ukuthi ancindezelwe. So kakhulu sisebenza labo mama emakhaya ukuthi si-city build capacity yabo.
Omele iZimbabwe Women Lawyers Association unkosazana Sethule Ncube uthi baqhubekela phambili bemela omama bengakhethi loba nje wonke amalungelo abo ayephulwa.
Esikwenzayo ukuthi siyancedisa umama ngamalungelo abo, sikhangela ukuthi yiwaphi amalungelo angikhona, ukuthi kumbe kufuneka ukuthi sibancedise siye ekhoti, nxa kumele siye ekhoti sihambe. Nxa ukuthi kumele sikhulumisane labomthetho lakho, siyakhulumisana labomthetho, kumbe sikhulumisana kwesikhathi sikhulumisana lezinduna, sikhathi sikhulumisana labantu nje lapha abahlala khona, ukuthi kube lokuzwisisana ukuthi into enje iphathwa njani, ngoba imithetho isuka kuma-levels etshiyeneyo. EmaNdebeleni vele omama labo balama-challenges atshiyeneyo, omthetho, asocial, izinto ezitshiyeneyo, labo kunengi okuyabe kubasinda okuyabe kufuneka ukuthi kukhangelwe ngoba isigaba lesigaba sabe singafanani.
Emizameni yokuqondisa ukwephulwa kwamalungelo abomama emaNdebeleni, unkosikazi Sikhathele Mhlanga bakhangelele ukuba le indaba yabomama ezathapha udaba lwabomama baluse unkokheli.
Udaba lwe-Triple D luzahamba ngendlela yokuthi sikhangelela ukuthi uhlelo lolulungene eMathebeleland. Nxa sithe Mathebeleland, Mathebeleland North South leBulawayo. Lapha omama abazabe beqoqwa khona ngendlela ehlelekileyo ukuthi ama voices abo acollectwe lama ideas abe sehlelweni olucacileyo esithi thina yi-Women Centered Development Charter oluzakhuluma luyefika phezulu ezihlalweni eziphezulu eziyizwe eziphetheni imbuso, ukuthi kunanzelela ukuthi indaba yabomama iyahlelelwa kusukela phansi kuze kuyefika phezulu. Kuzaba labomama abazaqeqetshwa ukuthi ngawadinye ngayinye lolu hlelo omama laba bakwazi ukuthi baqoqa ama-idea abo kumbe imbono yabo, baqoqe izinkulumo zabo ziphekejwe ziyekhuluma njengalokho esasikuzwe ukukhulunywa kungamabhuku, yindlela oluzaqoqwa ngayo.
eqhubeka ethi kulenhlanganiso abazasebenza lazo ngemizamo yokuhlela kahle ukuba udaba lokuncindezelwa kwabomama kuphele ezweni.
Kuzaba labomama abazaqeqetshwa ukuthi ngawadinye ngayinye lolu hlelo mama laba bakwazi ukuthi baqoqa ama-idea abo kumbe imbono yabo, baqoqe izinkulumo zabo ziphekejwe ziyekhuluma njengalokho esasikuzwe ukukhulunywa kungamabhuku, yindlela oluzaqoqwa ngayo. Inhlanganiso lezi ezine eziqhuba lelu hlelo, Inkanyezi Development Trust, iSouthwestern Region Gender Network, le Women of Zimbabwe Arise, uhlangene le Women Media Development for Foundation, ziqoqane ngale project zikhangele ukuthi zihlomile ngezipho ezijiyeneyo ezinjengokuthi abanye bahlomile ngezakwegender ukuqoqa kwabomama, abanye bahlomile ngezombhalo ukuthi ibhuku libhalwa njani, izitori zibhalwa njani, abanye bahlomile ngendlela zokuqinisa omama ukuthi omama bazikhulumele, omama bakwazi njalo inhlelo ezikhona kumbe bazinge constitution yabo. So inhlanganiso lezi ziqoqane ngoba zibona zilezipho lezi eziziqhubayo, esithemba ukuthi ngezipho lezi labo mama abasemawadini abazaqhuba lolu hlelo esithi ngama-ward development facilitator bazaqeqetshwa babe ngabanye abazabalazo lezi iziphomba amathalenti akhona kulama ogada.
Amalungelo abesifazana ayephulwa impika lamalanga, kodwa omama bathi bayakhathazeka ngalokhu ngoba uhulumende nguye ophambili ngokwephula amalungelo abomama ikakhulu kwezempilakahle lezombusazwe, bethi lesisekelo sombuso asilandelwa kunye lemithetho elawula amazwe kukhangelwa izivumelwano ezisayinwa yilizwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Zikambe usibalukhulu webhanga lesizwe le-Reserve Bank, umnumzana John Manguja, angabe enguye othiwa ngu-Queen V na othiwa nguye okhuquluza inotho yelizwe. Lokhu kuvele ngemva kokuba osakhulayo owake waqhatshwa ukuba yisikhulumeli sebhanga le-Reserve, umnumzana Esilimumba, ethe usecabangela ukuthi umnumzana Manguja nguye u-Queen B. Ekuqaleni uLumumba wayethe u-Queen B ngusomabhizimusi umnumzana Kuta Takurei, kodwa ngempela sonto uthe kayisuye nguManguja. Imizamo yokuxoxa laye uManguja ayihlule. Kodwa uChris Kande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yikho khona lokho okwenza ukuthi kungabi le-confidence abama-investors ebuye, ngoba kulala kutshintsha ama-statements. Angithi umuntu uyafakwa namuntu ukuthi abe ngu-spokesperson we-Trust of Economy kulula malanga amathathu sekhitshiwe, usekhulumela uhulumende wakusasa usekhitshiwe futhi avukela esekhuluma kunye. Khona uma kukwenza osomabhizimusi abafuna ukufaka imali eZimbabwe bebone kunzima ukufaka imali khonapho, ngoba izizosala zidinga ziguquka. Ekuba nzima ukuthi befake investment yabeZimbabwe uma izizosala ziguquka, la bantu abakhuluma izinto ziguqula iy'ndaba zikhulumayo. So ngokunye okwenza sibili ezemconomy zingahambi kuhle, ngoba kuhlala kukhulunywa izinto eziningi ezijiyeneyo. Kambe u-Queen B makuzaba ngukaveni yawo we-Reserve Bank yawokutshengisela ukuthi akula muntu sibili ocabanga kuhle ongafaka imali yakhe elizweni elinjalo. Lokhu akutshengiseli ukuphambana komuntu okhuluma khona lokho, kutshengise ukuphambana kwelizwe jikelele.
Kodwa nxa sisizwa yena uLumumba ekhuluma udaba lwakhe lona lolo lokubana uzibani nguzibani, kungakutshengisani ukuthi imbiko yona iqutshwa njani kuhulumende lapho ukuthi kuze kube lo muntu ongani wazi ukwedlula yena uhulumende?
Kutshengisela ukuthi ndeseziyinxalela kakhulu, kutshengisela ingazihambi kuhle, kutshengisela ukuthi ezambiko azihambi kuhle, ngoba izinto ezinyemele zikhulunywe zivela kuhulumende, zivela kuminister of finance, kodwa sezivela kweminye imithambo yokubeka imbiko. So khona lokho kutshengisela ukuthi hayi, izinto azimanga kuhle, abaphethe intambo kukanjani abazibhathanga. Imbiko emele ikhulunywe nguhulumende isikhulunywe egudwini nje, ayisakhulunywa ivela kuhulumende ngokwakhe.
Kodwa khona kungaba kuliqiniso na ukubana ugavena engaba nguye ohuquluza inotho njengokutsho kuka-Asilumumba lo?
Ike sabakwazi lokho, ike ngisho ukuthi njengoba imbiko yangikhona ikhanya ingabuyi ivela kuhulumende, kukhanya imbiko yangikhona ivela kubona labo osombiwa kanye bele information thina siyazi information yankona kwesikwazi sifuna zani kuyaliwa khona ngale ngaphezulu abantu kodwa abasafayo ngapha ordinary people abantu phaqa njengami nje unkomo nxa yokuthi kuyaliwa phezulu ngale kulembe sazi ngokubalola isinkwa bevalola ikhekhe kodwa esikwaziyo ukuthi izinto ziyashota izinto ziyakhwela imisebenzi kayikho abantu bayadubeka ilizwe liyatsha kodwa abanye lokhu bekhuluma izinto ezingazwakaliyo labanye abaphatha intambo abasaziwakali ukuthi bathini ngezinye izinto babeka abantu nje uLumumba wafakwa for 3 days waphinda wakhishwa lokho kutshengisela ukuthi asikho serious njengelizwe ngento esiyenzayo kuyabe kuqadela ukuthi senze izinto ezibambekayo ezikhanyayo ezitshengisela ukubana siqinisekile ngendaba yokulungisa umkhonomo welizwe leZimbabwe jikelele.
Lo mnumzana Tomisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele FC Platinum uNomen Mapesa uthi bekungekho lula ukuvikela isicoco seligi loba nje benelise ukwenza lokho kusele imidlalo emibili ukuba imidlalo leyifike komlindi yacina. Intatheli izindaba ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngogcweleyo.
Iqembu lesi Platinum lithe ngokunqoba elikwenzele eShabani Mine nge-1 kanyanga ngesonto lakhuphula inani lemiklemelo elilayo yaya kumajimi ayisikhombisa lani okulinani elingeke lifikiswe liqembu lenkezi Platinum lona elisendaweni yesibili njalo lilemiklemelo ngamajimi ayisithupha lanhlanu kusele imidlalo emibili kusizini yalonyaka okutsho ukuba kulemiklemelo eyisithupha eyabe idlalelwa ngamaqembu. Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uMapeza uthi yena ukudonsa kanye kanye yikho okwenze baphumelela ukuvikela isicoco.
Congratulations to the boys. I think, you know, it wasn't easy. It wasn't easy, you know, since the start of the season until today, you know.
Ngiyithayela isombe abafana bami lolu hambo belingekho lula belinzima kusukela ekuqaleni kwesizini kodwa siphumelele ngenxa yokubambana. Ngalokho nje ngethula isigqoko kunkokheli yeqembu abalandeli kanye labaqeqetshi ngisithi mina uDumo kusomandla.
Ngokwesibili iminyaka ilandelana ukuba iqembu le-FC Platinum liphakamise inkezo yeKasilaka Premier Soccer League njalo ngokwesithathu ukuba uMapeza yena ngokwakhe akhokhele iqembu liphakamise isicoco seligi njengoba yike wayiphakamisa linkezo eleqembu leMonomthapa ngomnyaka ka-2008. Ngaphansi kwengalane yamaqembu asesaziwa ukuthi abedlala kusigaba sikaDivision 1 ngomnyaka ozayo ngabalisa eleJapani Mine leMtare City Rovers kanye leBulawayo City kusithi elesini elizaphuma phakathi kwamaqembu abalisa eleBulawayo Chiefs eleChapungu eleNikrut kanye leLeyada. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kaKhilikithi libuthelele amaruns ayi-282 ku-innings yakuqala yomdlalo we-test eliwudlala leqembu laseBangladesh khona lekwele Bangladesh kwathi ku-innings yalo yesibili litshaya amaruns ayi-181. Iqembu leBangladesh lona lenelise amaruns angu-143 ku-innings yakuqala kuthi kweyesibili usuku lwesithathu luphele lilamaruns angamashumi amabili lesithupha. Lokhu kutsho ukuba iqembu leBangladesh lidinga amaruns angu-295 balinqobe njalo lisalelwe ngama wickets alichumi. Ngimele Studio 7 ngokulawayo ngingu Joseph Njanji.
Singakaqhubi uhlelo lwethu lamhlanje wathi sikhangele ezinye izindaba ibezikhokhela. Induna yesiqintini sePlumtree uMangobo lesinye njalo isizalwane seZimbabwe uErnest Mabaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omndeni munye. UMongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kweleGuinea lapha ahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Ukugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.